Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ziku 8 Mabasa 2022 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga
othina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze
abazi u-Elvis Nyathi obulewo yizizalwane zakwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo
izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapholisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot
womela isigaba senkayi engowebandla lezano PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule inhlelo eziningi kulesi sigaba
umsebenzi ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka asebenzeli kukhethwa ukuthi ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethumele abantu bakhe ukuthi bangikhethe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo, amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki. Kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40 kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi iphephandaba leNewsday lithi ibandla lezano PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benze umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation isebenzele ibandla lezano PF abantu bazabalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abayephezu kwe-45 ngama-50 years banye seba-approach i-return. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi qeda ukusebenza phela uzathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivata layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-nationals umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yakhona kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lo umsebenzi so thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lo msebenzi awuyenze kuhle so kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khona ukungumbala eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-circumstances sezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzela ukuthi bakhiphe lolu bantu lolo
manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle
hayi ezombusazwe kasizibona lapho bona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi akula consultation lapha akula research lab angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha lwe-sensasi babonene singakwaziyo ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phelele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacelise ukuthi hhayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuzakuba nemali lapho even nxa singasebenzile imali sifuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi asebenzele ilizwe
ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka
hayi angkwazi lokho kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi so kasilalwazi lokuthi iyabe ingakanani ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba nxa kuyi $1 yabe lungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole
umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala izimta ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esegweru U-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Ixuku labantu be-South Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke ze-Deep Sploot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakwele South Africa ezine ngempelasonto edluleyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, uhozwe lixuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye-Operation Dudula bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu. Ixuku leli lithe lifika emzini kamuyi uNyathi lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo. Abazi uNyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo. Sixoxele ntatheli izindaba umxolisi Ncube obesazana lomuyi.
Undoda lo ube ngumuntu oziphilele kahle, ophila kahle futhi lo mphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza. So bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe, babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha. Ngokwethuka ke umuyi lomfo wabo kunye lonkosikazi kamuyi basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha. Izigilamkhuba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani kutsho ukuthi lina lilombhobho, ukhipheni lowo mbhobho. Bathi ayi asila mbhobho, then babe bebathatha bebabili lo mfo wabo. Umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho bamtshaya kakhulu, bamlimazela phandle, bamdonsela phandle, bamtshaya, yiko lapho ukuyambulalela khona.
Nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje kutsho ukuthi ube ngelacala.
Kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani, kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala, ube ngumuntu nje oma engathi mina ngumuntu omachua, umuntu obengabonisi kuganga. Njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayijoye ukuthi bethi wenze lokho, ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi besesaba ukuthi laba bantu ngoba balokuhamba behlukumeza abantu. Wasezama ukucatha bona bam-accuse-ke khonapho ukuthi khipha umbhobho why ubaleka kuthi ukuthi kubaleka kwakho ulombhobho hathi ngoba bembone elombhobho kumbe kungumuntu abamaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile.
Eh manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuza hamba njani kathesi imuli yona ithini?
Imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakala into enje amapolisa ayabe edinga abantu abadalela esisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besavezela amapolisa. So bathi bona bagcinakale bengabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeepsloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba lento kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza kukanti amapolisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeepsloot. Ngikhuluma kanje amapolisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamathumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyathi. Kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa inxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo. Abantu abahlala eDeepsloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatsho lutho behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe kukanti abanye futhi lawo lanxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho luseZimbabwe lwabasusayo alukapheli namanje. So ngabantu abayithukileyo kakhulu ngabantu abangaziyo ukuthi kusasa libaphatheleni ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omila isigaba senkai South engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Ngenze okuningi sibili ngakhile izikolo ezikwi-process egroupi nezinye ezintathu amasekondari kulu ngivuselele amadama amanye akade elodan ngifuna ukucwangwa kwayilisile ngesabadala ngakubakhona ekudale egovernment izima iyabakedele izibhorane abanye sibakhomekthe endaweni lama-non-government organization abadala abakedele izibhorane yebo kamba bakaphuthwa bonke kodwa amawadi athize asegejele njalo siyaphaa ngibizile ngakunjenge ikona ezimpathi kwekonsistensi imoto ezikhiphayo siyenzile ama clubs labo mama yathengelana imigado yathengelana amankomitsho ngiyedisika abantwana esikolo ngiyabafundisa ngiyedisika abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokho ngisaphakathi kokubanceda ukuthi baseke bathole imfundo benjalo bekhubeka kubazekile.
Ye manje nxa sikhangele pha edale lephalamende sike sabona lapho kade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edalele ePhalamende wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ke ninengo yedwa sibasibisene ngesibane ngisela ngoba iPhalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa sikuvumelene ukuthi silandele iconstitution yeZimbabwe evumelezangu-16 so ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisayo ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikhalanga bakhona abakhuluma ngesinambiya khonaphansi kuba mnandi okunye ePhalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile labo edalela ePhalamende. Now siyakuzama ukufuqa konoko ukuthi malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abe mqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
Hayi ekunqobeni ukukhetho ngingomuntu okhonzayo okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuphiwa yinkosi yakuthinywe ngonkulunkulu engikwaziyo ukuthi xa yena inkosi isathi kaniqhubeke ngifayo ngizaqhubeka kodwa xa inkosi ingatshongo ngeke ngiphikisane ngesinqumo esifakwe ngunkulunkulu unkulunkulu abantu bakhe ababekela abakhokheli ukuthi babekwe yini labo u-Ephesians 6 so ngiyasebenzela ukugcwalisa lokhu engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka asebenzeli kukhethwa ekukhethweni ngizakhethwa ngoba unkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe
alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iPhalamende engowebandla leZanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakobulawayo kumele aphe isitalada sakobulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair kobulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani lonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumbi amani omhlaba ngiyalibungelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngasekhulile. Wehluleka ubulala usiqeda ngo-1983 esesemutshanyana manje hayi. Kula mangu ethusela wayekhuluma egadi wemuva abule sibindi abugaxile phela izibhamu sibonto uqinisile kula manga akula nto ongayenza manje kula manga namanga nomgabo wakwenza 1983 layo esesemuthanyana ntibonile vele bengasakhoni lona kula mangu ethusela siyamkhupha kuphela ku-election amavoti lingasuki lilinde kuze kubale likhonapho njengezambia kaphlehle ukukopha into enhle ezaliphumelelisa ukuthina sisekudeni ngapho kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke sisemazweni ngomnyaka mhlowa 5 billion yafika so ingakhali kakhulu siyasiza ngoba umnotho siyamngenisa nasithumela izimali emakhaya ulamanga mnangagulamanga ahambe le ekufemazini azokuthusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa nonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama nguThulani Ndlovu eNkayi kwenduna usikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhlaka 7/04/2022 lo bethi sivoteleni izaphu uma singehluleka izaphu siye ku-MRP singehluleka ku-MRP siye kuZanu PF. Hayi mina mbona ukuthi umqondo wakhe uright uqondile ubalulekile awubalulekanga total umuntu olahlekileyo ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuZanu PF yona iZanu PF kuyiyona futhi thina ebisibulala emandebeleni ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani into eyikhulumayo kayizwakali bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokho mase usithi iZanu PF hayi umuntu onjani vele thina sivumelani nawe even ubani angekaze avumelane nawe noma ingane yakho yona oyizalayo iyasukonta ubaba umanga kahle ukhona nanokugobe khona kuwena akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo yona le siyothi lilanga othi iphathe evula izulu nanku kwamanje ishayile amakhansili ashaya ama MPs wena uloku khuluma into engekhoyo hayi angikutsheli kabi kodwa ngitshela iqiniso ungasibiseli kuzani thina sahlupthwa sahlupheka ngayo lezana PF ungasibisele emuva babo ngiyabonga
salibonani basakaza abahle bonke aba studio 7 labalaleli awu lami ngithi kathiwa umlayezo ngiyanithumela engayizwa hayi njengoba ngitshile phambilini ngathi ngiyanithumele imilayezo yami engayizwa bakithi bengicela shuwa ekuceleni kwami ngicela lami imilayezo yami izwakale ibalwe kustudio 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezaphu le-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa bantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezikhipha lizibondi isayini ngezanu PF kamgabi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlale la ethebulini uthengele ilanga elilandelayo bamjikela kathi ukhuphe ukhohle ukuthi bamtshele ubudistant lokho kwanamhla basafuna amavoti idebe wina amandebele sizayibona igugrawundi number 2 akula muntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khona khona kwayenzakalayo ngifuna ukutshela ukhuphe ukuthi ikhuphe ulidistant ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuyenga bafuna amavoti ubaba lonothe akuhlale phansi kuqala sikhulume ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandebele basenze izichaka zabo iziqi zonke i-G40 ilayo linanzelele ibandla likamgabi liyavuka mvoteleni abatsha ngiyalizwa lithi ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshiyela lizayifunda ivaliwe lizazikhanzinga ngabathi wothi iyazikhanzi ngamafutha lizazikhanzinga lizakhala especially abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzwile thena ngawini igweru iyaba yisithi uyabe sifuna ukucapture yonke imathebele lethu ngiyabonga ngithanda ukubona sabantu bakithi uthe vukani emaqandeni mfana vukanini ngempela
linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angigqiba lapho kade kukhuluma ubaba lo wade sithi asizameni zapha sizameni zapha akula muntu okhethelwayo ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapho nanke ama-by-elections ade esenzakala kula zapho evotelweyo ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapho engatshela abantu ukuthi sivotele izapho ngayivotele yena ngokwakhe omnye lo munye ufuna oya okwakhe mina ngifuna mayelo like avotele izapho
Salibonani ku-Studio 7, ikhuluma lo Masombuka lapho. Ya, ngiyabonga kakhulu bantu baka-Studio 7, umsebenzi omuhle liwenzayo. Kodwa bemfuna ukulimukisa umqondisi. Umqondisi Moyo, ngiyamthanda ukumlimukisa. Ubonile umqondisi lokho okwenzakale kuMonzora. Ulimuke mfowethu kungayenzakali la kuwe. Abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa. Asitsho ukuthi uyadlala, kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi. Ubusungena kilo, uncedisane lalo. Inkinga iZANU PF. Singakhipha iZANU PF, sizobona ukuthi le-opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu, hayi, nanzelela mfowethu, bazokuhlambaza abantu. Bazokwenzela imhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kati opposition le izobaphusa kanjani, sebekhathele ngeZANU PF. Abantu bezimbabwe bakhathele ngeZANU PF. Ngiyabonga.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. U-Brown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasosha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasosha la asesuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasosha kwele-Russia asenqotshiwe na
kumpile esilamalanga adlula inyanga yaqala. Lo ngumbuzo esiqondise kumnumzana Max Mkandla owaqeqetsha ukuba lisotsha kwele Russia ngesikhathi sempikazibuse.
Lapana ngibona angani nxa ndilandelisela kuhle ibukho leRussia lisike laba lokulibala lisemtini ngobana kade linqoba njalo belinqoba iUkraine itshayiwe right left and center okwenziwe yiUkraine iUkraine isuke yavuswa ngabe-NATO nalaba abanye be-Amelika yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngalingazane iUkraine yiyo eliwinileyo laphana ubetshayileyo. Kuyafana nje lokuthatha ithimu nje eManchester uthathe wafaka amaplayerzana ku-Highlanders eyabe iwinile laphana yanqoba i-Highlanders bengadliwa kuyabe kudliwe i-Highlanders atho amaplayer. So okukhona laphana ukuthi basuke balibala bebone ngazane umdlalo yona ulula suke enqombile e-Ukraine basebe surprise yetho esithi thina attack. Russia. Agazila mpiki solizan. Una civili lizan. Sipile njenga Amerika. Kumbe kona ben NATO. Hize sinakana la pan. Kumbe sinate zikiran. Nya hii kwenye gaila maamu. Koto nikogwe nzangale la pana. Uche nikogwe kona. Isa kongile siki Ukraine ka dipenza. I recruiting. Kwa chula ma advisor. The intelligence ya ngena. Uche wana galu ina sheyo. Nungu tikikita nga. Tiki wiki nga. Tiki nga tikona. Nga masod. So. Nipona nga zani la pana. Kwenye nzangale. Pana kube isi sukundo. Kwebe Russia. Kwa kwebe kwenza. I recruiting.
Manje nxa sikhangele khona lokho kutsho ukuthi ele Melika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana ele Melika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula ele Russia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA to advance to the KGB is too advanced lokudlula iCIA ngokana itactic yabo sibili kubamba sibilapha kubamba khona benike intelligence ngamukutho kwangena kwi-intelligence. So indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastarta impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela njani njengoba sibona ukuthi uGaddafi bamtshayela ngathi njengoba siyaoda njalo ukuthi khona u-Obama Obama lolohuzen lelinye lowayesibahluphile kakhulu lwabazi bamtshayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden. So yofind ukuthi khona kuyakhona konke okwenzakalayo baqala besitade belandelele bethu ngathi ngabakho njalo kasaziqakathekisi abakhulumi lokho abe sebekwenziwe abakwenzayo bahamba batshaya nje bethule kodwa ikhede sizahamba kulelo lizwe eyabithe yaphathisa kulo.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.